sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi bafa bangcwatshwa abanye endaweni ezazakalayo nezinye ezingazakaliyo, kodwa bakwenza khonoko befuna ukuthi ilizwe leli likhulule. Yikho esikubongayo, yikho esikuthakazelelayo, yikho esikucabangayo kulanga lona leli.
Iningi eHarare limanyene labanye ilizwe lonke jikelele ukunanza usuku lwamaqhawe azinikela impilo okuyalwela inkululeko yelizwe olwe Heroes Day.
Ngakulumende ngosungumama have to make sure ukuthi bayahamba esikolo, bayadla, bayagqoka, but all transport ukuya bona ogogo emakhaya. Ngamafichane kithi uhulumende kangela ama-veterans, ama-widowers, lalaba abasele bekangela intandane zonke. Social welfare layo ibhisiwe up.
Kunanzwa usuku lwamaqhawe edolobheni leGwanda, abantwana babo bekhala ngokunganakekelwa nguhulumente. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders liqhubekela phambili lidlala kuhle. Selokhu lizibambe esidukwini umqeqeshi omutsha uMandla Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uzulu weHarare umanyene labanye ilizwe lonke jikelele ukunanza usuku lwamaqhawe azinikela impilo ukuyalwela inkululeko yelizwe olwe Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare, uMongameli Emmerson Mnangagwa uveze ukuba lanxa uhulumende wakhe ezimisele ukulondoloza amalungelo oluntu, akusisekelo sombuso, lokho akutsho ukuba abantu sebengazenzela abakufunayo besephula awabanye. UMavis Kamah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu obekulo mkhosi owenzelwe eNational Heroes Acre ubejatshuliswa ngomculo langokunye. UMnangagwa uthi okumqoka ukuba uZulu aqakathekise ilizwe lakhe, asebenze njengebumba, hatshi ukudonselana lohlakela, ngoba lokho kungasakhi isizwe.
We will with greater resolve
sizolondoloza amalungelo akusisekelo sombuso. Sinanzelele ukuthi lawo malungelo akusisekelo sombuso asesetshenziswa ngendlela
engayisiyo.
Umsekeli kamphathi Ntambo wezomvikela lendaba zabalwa imbi yenkululeko, uMnumzana Victor Matemadanda, uphathe udaba lwabe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lokuqoqa utshengisela mhla ka-16 Ncwabakazi ethi ukuzikhohlisa. Kodwa isikhulumeli se-MDC uMnumzana Daniel Mulukele uthi abakwenzayo yikulandela umthetho, wona obavumela ukutshengisela njengokuthiwo isisekelo sombuso.
I-High Court a few months ago iyethulele i-judgment labo abantu abafuna ukutshengisela mba bafuna ukumatsha, they can notify the police ukwenzela ukuthini amapholisa abe make sure ukuthi kule law and order. I-Court iyacaca ukuthi namapholisa akanalungelo lokumisa abantu abafuna ukudemonstrate.
Umulukele uthi kunje abalungiselelo okutshengisela kwamhla ka-16 Ncwabakazi esekusibanga esiphezulu njalo akubuyelwa muva.
Thina njenge-MDC siqhubela phambili ngamalungiselelo, siza make sure ukuthini kuyabe kulama-marshals, kuyabe le ndlela zonke ezitsheneyo ukuthi imatch yethu iqhubekele ngokuthula kungela violence.
Umsekeli womkhokheli ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uLouis Mathutu uthi babalindele kulokho kutshengisela bezomelana nabe-MDC.
Bayini abaza kuyitsho, siza kuma silinde umhla ka-16 njengoba esiseduze nje. Ngabenzi abakwenzayo, thina lathi sizokwenza okwethu ngendlela yethu ukulondoloza ilizwe.
Esekhuluma phezu kokuqakatheka kosuku lokunanza abalwa impi yenkululeko, uMathemadanda uthi lungo luqakathekileyo hathi kuye labezana uPF kuphela, kodwa uZulu wonke eZimbabwe.
Abanengi bafa bakwenza khonoko befuna ukuthi ilizwe leli likhulule.
ikwesi kubongayo ikwesi kuthakazelelayo.
Umkhokeli weqembu lendo sakusa Morning Star uCosmas Siziba ulandisa ngokuqakatheka kwaleli langa kuye njengosakhulayo.
Usuku lwanamhla lutsho ukhulu kimi njengomuntu osakhulayo. Sibona imbali lapho esivela khona nalapho kumele khona. So ke ngithi ukuqakatheka kakhulu ngoba sihlonipha amabutho ethu ayiwona silwela empini abayibona basilwela leliso.
Umongameli Mnangagwa uthethe leli thuba ukunikeza izicoco kunkokheli enhlanganisweni ezijiyeneyo kanye labaqhuba umsebenzi wokusiza uZulu ngesikhathi ehlelwe luduko lwezulu lwesikhukhula eChimanimani ekuqaleni kwawona lo mnyaka. Laba babalisa uMnumzana Bishop Barajuli we-United Nations kuleli kubongwa ihlandla lakhe alidlalayo ekubuthaniseni usizo ngesikhathi leZimbabwe lehlelwe ingozi yezulu elaletha umonakalo omkhulu lemva zabantu eChimanimani. Kubongwe njalo okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika engomele ele-Democratic Republic of Congo kuleli u-ambasada Mwanananga Mawapanga. Lo mnikazi wenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet uMnumzana Strive Masiwa laye utholiswe isicoco kubongwa umsebenzi owenziwa ngakohlangothi lwe-Higher Life Foundation enkampanini le. UZulu uqhubeke elibaziswa ngengoma zokholo lezomdabu ebezihlatshelwa ngendima ezehlukeneyo ebezivelela kumaqembu atshiyeneyo abalisa elendo sakusa Morning Star elembira zenarira kanye lele police band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Usuku lolu lunanzwe enkulumane Provincial Heroes Acre kobulawayo lapho inkulungwane zabantu ebezithe gwaqa kulemculo lokubeka amaluba emathuneni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngugcwele.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene ebulawayo Nkulumane Heroes Acre. UZulu ehlonipha abalwa impi yenkululeko abaphilayo lasebabhubhayo. Usiba lukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ochasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Lilanga elokuhlonipha amaqhawe eliqakatheke kakhulu eZimbabwe ngoba abaningi silemsebenzi sifundile ngenxa yabo bona abantu esithe sizobahlonipha namhla ngoba bakhululile izwe leli. Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu esibuthene ngabo namuhla bona balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu but abantu sebekhohliwe.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Chinga Dube ukhuluma ngokuqakatheka kwelanga le-Heroes Day.
Hayi, ilanga eliqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe bonke ngokukhumbula amaqhawe alahlekelwa zimpilo zawo.
Ilunga ledale lephalamende uSenator Molly Ndlovu ukhuluma ngombuthano wanamhlanje.
Namhla sibuthene lapha ngenxa abafowethu laba balele lapha. Abafowethu laba abalele lapha bayingxenye yethu. Yibo abenza abantu bakholisa kangaka. Babona abantu bonke laba betshenile. It's through the sacrifice yalaba abantu abalele lapha.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi ilanga lalamuhla liqakathekile.
Ilanga lanamuhla mbona ngani liqakathekile ngoba sicelebrate amaqhawe akhululile izizwe leli alulelayo ukuthi abantu bakhululeke. Wakathesi ngibona ngani uhulumende uyakhuluma ukuthi uyazama kodwa akukakhanyi ukuthi kwenzakalani ngoba into lokhu zikhoyela nsuku zonke.
umlweli wenkululeko owalwa impi ekuviyo leZipra umnumzana Andrew Ndlovu uthi balwa ukulwa okuhle sebechiyele abasakhulayo indima eseleyo.
Hayi, thina sikujabulelayo njengamawoveti ukuthi owethu umsebenzi sawuphetha njalo asisweli lutho ngomsebenzi esawenzayo. Sibona ingane okwethu ukuthi sesichiyelele igeneration ebuyayo ukuthi la iqhubekisele phambili.
Ilunga lebandla elibusayo umnumzana Elfas Mashaba uvumelane lo Ndlovu ethi ilanga lalamuhla lamaqhawe liqhakathekile.
Ilanga lalamhla liqhakathekile kuZulu wonke eZimbabwe ngoba lilanga elaletha inkululeko kithi.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre lamhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Ncube laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye lamapholisa abalweli benkululeko labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunanzwa usuku lwamaqhawe edolobheni leGwanda. Abantwana babo bakhala ngokunganakekelwa ngukhulumende ukuthi amalunga aweZipra afuna abanye babo ababulawa ngesikhathi sombhoqazwe wegograwundi bengcwatshwe kutsha. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Imuli zamaqhawe alelwa inkululeko yelizwe leZimbabwe namhlanje bezithe gwaqa lapho kubekwa khona amaqhawe edolobheni leGwanda zikhumbula obaba labomama abazinikela impilo yabo ukukhulula ilizwe. Izihlobo zamaqhawe ziveze ukujabulela leli langa laloba zilokukhonona ngendlela urhulumente abaphatha ngayo. Umnumzana Damoka Mangena, umntwana weqhawe umnumzana Nefat Mangena, uthi lamhlanje bebenanza imisebenzi kayise esithi kungayisuye labanye bakhe ngabe akula ukukhululeka elizweni.
Urhulumente laye akhangele ukuthi abantwana bama-veterans bangabi yintandane kuze kukhanye. Ngakurhulumente ngusungumama, you have to make sure ukuthi bayahambe isikolo, bayadla, bayagqoka, bathole transport ukuya bona ogogo emakhaya. Ngakuvuma so ngamafeature ngithi uhulumende kangela ama veterans ama widowers lalabo abaselelo kangela intandane zonke social welfare layo ibeefiwe up ngama resources.
Umnumzana Austin Vodloza Sibanda ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekubutho leZipra uthi laloba benanza leli langa ulokukhathazeka ngabanye bakhe abelokhu bengakabekwa ngokufaneleyo.
Leli langa elamaqhawe namhlanje akusiloni ilanga okumele lithathwe nje lula, lilanga liqondileyo, lilanga elihle, kodwa liliphutha leli langa ngoba amanye amaqhawe sesithethilizwe alandelwa izano, abulawelwa egangeni, afihlwa egangeni. Pho nxa sesicelebrate ukuthi amaqhawe asebenza into enhle ngokukhululwa ilizwe, laba abafihliwe ezimbalwini bazaselebrethwa nini?
Ezethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Bednko Ncube uthi urhulumente uzimisele ukuthuthukisa impilo yabalwa impi yenkululeko. Emazwini akhe umongameli Mnangagwa ubonge uZulu ngokubekezela kwakhe ngalesi sikhathi ebhekane lobunzima bokuqonga kwentengo esithi urhulumente wakhe usebenza gadalala ukulungisa umnotho welizwe. Iningi lezakhamiza leli dolobho kazizange zizihluphe ngokuyananza lolu suku njalo umkhokheli wabalwa impi yenkululeko ezansi emandebeleni umnumzana Sekthini Ncube uthi kuyadingeka ukuthi uZulu afundiswe ngokuqakatheka kwamalanga afana lala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intengo yamafutha ezimota isiyengezelelwe njalo okwesine lomnyaka. ilitha elilodwa lamafutha la selithengiswa nge-$9.09 kusukela ku-$9.01. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa ukuthi intengo yamafutha izahlala ikhuphuka ngoba iphansi kakhulu nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi intengo yenye impahla ezitolo layo izaqonga. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe njalo ophatheke kwezombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso sizo kodwa ke ngakutsho ukuthi into zonke eZimbabwe sezikhelile. Kubangwa ke ukuthi ke wona amafutha phela yiwo athwala zonke izinto lapho ezithengiselwa khona. So ke ngaleso sizathu ukukhwela kwamafutha kutsho ukuthi yonke into ke sikhwelile. Sibona nje emavikini adlulileyo ke bakhweze kanye baze bakhweze ngama-toll gate. Sibona ke uhulumende kathesi ungakhangela ifuel yona ngwayo. Xa beyithenga lapha abayithenga khona le elizweni pipeline babhatala imali yangaphakathi kwamalizwe i-US dollar kodwa ngobe sebezethenga-ke bezeyithengisa-ke ngamabhondi. Kodwa-ke khonokho sokubangela ukuthi abanye bakhona abantu asebekwenza-ke sebesenza lokhana kokuthi-ke ifuel ingabuya uphiwe mhlawumbe 20,000 liters uzathengiswa 5,000 liters kuphela 15,000 uyithole-ke sisiya emkambo yemnyama ngoba babe besenza-ke ukuthi bathole yona leyo i-foreign currency ukuthi aphinde ayandilise futhi ukuthi athenge enye ifuel azeyithengisa.
Wona umkambo omnyama ithengwa ngemalini? Iyabe isikhwezwe imali na?
Ye, emkambo omnyama uzathi ukuthi bakhonde kanye abantu esingaziyo ngalama-license okuyithengisa emagarajini. Bona kobulayo lamagaraji phosa amane engikwaziyo athengisa ifuel nge-foreign currency. Bayithengisa-ke kathesi ibona ibisiyi-$1.35 ilitha elilodwa. Kube sekuthi umkambo omnyama-mnyama sathengisele zote. Abanye bathengisa $1.50, abanye bathengisa ke $2.
Kodwa wona atholakala lula yini amafutha ezimota lawa singasakhangeli emkambo wensitha kodwa sikhangela lapho amele atholakala khona? Atholakala sonke isikhathi na?
Khona-ke ubona izindwendwe zezimota sokuthi igalaji lelo lalelawa amanye abe engalawo amagalaji yamafutha ngezinye indlela nxa amanye amagalaji anamafutha kutho ukuthi-ke kuzima kokuthola amafutha.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe lokuthi litshoni embalini yeZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izakhamizi zeKashmir okuyindawo ebuswa ngele-India bezigcwele endaweni zokukhonzela ukholo lwabesimuslim benanza ilanga ele-Eid al-Adha okumele libe le micimbi ehlukeneyo kodwa belingelanjabulo ngoba ele-India lafaka imigoqo kanye lokwethula umthetho owalela abantu kuhamba-hamba ngemva kwehola lesithupha. UZulu wakwele Hong Kong uselamaviki etshengisela gcwale enkundleni yesilindweni sendizamchina okubangele ukuvinjwa kokuhamba kwendizamchina zonke kusukela lokuhlala esilindweni lesi namhlanje. Akuladlakela oluselubikiwe kulokho kutshengisela kodwa abantu babika lokho begcwele phakathi osokuphambanise izihambi ezisebenzisa indizamchina esilindweni lesi. Uhulumende weBotswana usesemaphethelweni enkulumo zokunikeza abokuza abahlala kulelo lizwe amaphilisi awokulwisana lokusabalala kwegcikwane lengculaza awama-ARVs kunakanelwa ukuba kulenani elingaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 abavela kwamanye amazwe abaphila legcikwane lengculaza kulelo lizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Botswana ngelinye lamazwe alenani eliphezulu labantu abaphila legciwani lengculaza umhlaba wonke jikelele lingelesithathu ngemva kweEswatini kanye leLesotho. Kodwa iBotswana iphambili ekunikezeni izizalwane zalo amaphilizi ayanqabela ukumemetheka kwegciwani inikeza bonke abagula umkhuhlane lo ama-ARV kungelambadalo. Noma nje izizalwane zeBotswana zithola amaphilisi la akulula kwabokuza okumele bawathenge ngentengo ephezulu kakhulu. Ingcwethi kwezempila kahle zithi lokhu kwenza kukahulumende weBotswana kuyisela emuva imizamo yonke yokulwisana legciwane. Ngokunjalo uhulumende weBotswana ebambisana lenhlanganiso yesikhwama sakwelemelika esiphathisa enhlelweni zempila kahle eye President's Emergency Plan for AIDS Relief iPEPFAR uphakathi kwemizamo yokuqala kunikeza abokuza ama-ARV kungela Adalo isikhulumi senhlanganiso kahulumende ebona ukulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza umnumzana Richard Mathale uthi sekusele nje ukuthi idale labaphathi intambo kahulumende ele cabinet liphumele sinqumo phezulu kwalolu daba.
Cabinet has since
I cabinet isinike amacebo ngaphansi kwamphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Madihele. Kukhona okuncane okumele kulungiswe ngaphambi kokuba udaba lolu lubuyiselwe ku cabinet ukuze babe yibo abalelizwi lokucina phezu kodaba lolu.
Determination of the matter.
Umqondisi wePEPFAR kweleBotswana umnumzana Dan Kronslaker uthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bathole amaphilisi ama-ARVs ngoba kungenjalo bazaqhubeka bethelela abanye igciwane.
We are the only country
siyilolodwa ilizwe emhlubulweni wangezansi kwe-Afrika esinganikezi ama-ARVs kwabokuza. Kunakanelwa ukuthi kulabafika inkulungwane ezingamashumi amathathu abokuza abale gciwane lengculaza, iningi labo kungabaphila ngokuthengisa imizimba. Ngakho baqhubeka phambili bethelela abanye. Uhulumende angadlulisa isinqumo lesi kuzaphathisa ukuyehlisa inani labantu abathola umkhuhlane lo.
Inhlanganiso yePEPFAR ithi izaphathisa uhulumende weBotswana ngemali ngoba ukungezelela inani labantu abathola ama-ARVs kuza kudla esikhwameni sikahulumende. AbeZimbabwe kweleBotswana balamukele inyathela lokuzama ukunikeza abokuza ema-ARVs. Umnumzana Rodwell Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eHabroni kweleBotswana uthi kuqakathekile thekile ukuthi abantu bonke baphiwe ama-ARVs mahala uma impi yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculaza inganqotshwa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi iBotswana linikeze ama-ARVs kuma-foreigners ngoba ama-foreigners aphila lamaTswana khonapha. Nxa bencitshela unye uhlangothi umkhuhlane uza continue umemetheka.
Umoyo uqhubeke esithi inani eliphezulu labaphila ngokuthengisa umzimba kweleBotswana ngabeZimbabwe ngakho ungaphathisa kakhulu uma sebengathola ama-ARVs.
Inxa yesimo esibi ekhaya sibona odadewethu sebezithengisa imizimba emadolobheni afana leFrancis Town laseHaveron. Kungaba into enhle kakhulu bona laba abalegciwani bethele usizo senqabele kulahlekelwa imphefumulo eminingi.
Umnumzana Mthabisi Dube yena uthi abokuza kanye lezalwane zeBotswana sebelezimuli ngakho bekungayenzi umqondo omuhle ukuthi omunye wababili abathandanayo athole ama-ARVs uma egula kukanti omunye wakhe engawatholi.
Sibona ama cross relationships amaningi lapha phakathi kwama foreigners kanye lama locals. Ngakho kufanele ukuthi uma ababili begula bonke kumele bathole usizo lwama ARV athi ukubandlulula.
Uma kungaphumelela iBotswana ikhangelele ukuqala kunikeza abokuza ama ARVs lomnyaka ungakapheli. EBotswana umuntu omdala oyedwa kwabane phakathi kwabaleminyaka yaphakathi kwangamachumi amahlanu lamachumi amane la isitshaka lolunye uphila legciwani lengculaza. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron weleBotswana.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo namhlanje, iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders liqhubekela phambili lidlala kuhle selokhu. Ezibambe esidukwini umqeqetshi omutsha uMandla Mpofu. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders likhuphuke lahlala endaweni yethoba munomunye lile mihlomelo ngamachumi amabili lantathu ngemva kokudlala imidlalo elichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba elikwenzele iBlack Rhinos ngomgqibelo ngokwakuqala kumidlalo yelonyaka kuba iqembu leLenders linqobe imidlalo yelandelana kusigaba sePremier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebezifakele yamihlo ngokunqoba kwabo lokhu.
If you start winning as a coach, there's a lot of pressure. Pressure of winning the next game.
Nxa ungaqala ukunqoba ungumqeqeshi uyabe usuzokhele amalahle ekhanda ngoba abalandeli babe sebekhangele ukuba unqobe njalo emdlalweni olandelayo. Osekumele sikwenze ukuba sinqobe sidlala ibhola elinathisa amanzi ngoba uzathola ukuba abalandeli abangabonanga umdlalo wethu babe bethabile nxa besizwa ukuba sinqobile. Ikanti obone umdlalo uyabe khonona esithika sidlala ngakuhle. Gimi kodwa okusemqoka okwakhathesi ikuthola imiklomelo emithathu.
Phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-FC Platinum yilo elilokhu likhokhela loba nje lona beliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kulimpela viki lapho elibengutshikilobhanqa 0-0 leqembu lenyasa Big Bullets elase-Malawi emdlalweni we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo ngamachumi amathathu lambili ngemva kokuba lidlale imidlalo elichumi lesikhombisa. Ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Capes United lona elinqobe eleManyika Diamonds nge-1 kanyanga ngensonto njalo lile miklomelo ngamachumi amathathu lowodwa njalo eselidlale imidlalo elichumi lathoba mnembili. Iqembu le-Chicken Inn bengene kumidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesibili njalo bekukhangelelwe ukuba mhlawumbe lingahle lindize liyehlala phezulu kodwa linqotshwe nge-2-1 ngele-ZPC Kariba layala lilokhu lile miklomelo ngamachumi amathathu. Emsileni wengalane kule qembu lebulawayo Chiefs lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Chapungu njalo lile miklomelo elichumi lantathu. Endaweni yesibili nxosuka ngaphansi kwengalane kule qembu leyada lona ile miklomelo elichumi lanhlanu njalo elibe ngutshikilobhanqa 0-0 lele Wange. Kuthi endaweni yesithathu nxosuka emsileni kule qembu leTel 1 elile miklomelo elichumi lesithupha. Zikanti endaweni yesine nxosuka emsileni kule qembu leMshowane Stars elile miklomelo elichumi lesikhombisa njalo elinqotshwe nge-2-0 leDynamos ngensonto. Elinye njalo iqembu mela ilizwe leZimbabwe emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-Triangle libhaxabule iqembu le-Rukin 5 kanya kuhlandla lakuqala elomdlalo womncintiswano we-CAF Confederation Cup ngensonto. Imidlalo yehlandla lesibili izadlalwa ngemva kwamaviki amabili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sayo umculo kaMampintsha esithi angisona ke esiletha ekucineni kohlelo lethu lanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu yarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanzwa usuku lwamaqhawe azinikela impilo ukuyalwela impi yenkululeko olwe Heroes Day. Kwezemidlalo Iqembu le Highlanders liqhubeka lidlala kuhle. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.